ugijimisana labantu bemchova akasiyo into eqondile ngoba ugcina usenza ukuthi abantu balimale njalo abantu bemchova mabethe baba lapha abasebenzela khona siyakunanzela ukuthi idolobho lakobulawayo egodini kwavalwa ngakho ke kabala ndawo eqondileyo lapha abangama khona njalo imchova leyi akukacaci ukuthi ivunyelwe nguhulumende kumbe kayikavunyelwa ngoba bagcina bemisiwe ukuthi basebenze ngesikhathi se-COVID-19 kodwa ke imithetho ye-COVID-19 isiyehlisiwe kumbe isiyekethisiwe ngakho ke yikho abantu sebebuyele emgwaqweni ngoba labo balezimuli babekhangela ukuthi banekekele izimuli zabo ngaleyo mali abayithola kuleyo mchova so thina siyizakhamisi kunanzela ukuthi ukuxotshanisa abantu kubi ngoba kugcina kulimaze lo muntu ongazi lutho kodwa ke labo emchova kumele ukuthi banikwe indawo eqondileyo yibulawa city council ukuze njengoba igodini kwavalwa babekwazi ukuthi basebenzela ngaphi ngalesi sikhathi kunje labo befuna ukuthi baphandele izimuli zabo indawo leyo yaka-6th Avenue siyo ndawo eyenza vele bathwayela khonaphana mchokotsho njalo iyakwazi ukuthi amapholisa lawo abe khona khonaphana amaningi vele ezigadela ukuthi lapha yakhona kodwa ke yindawo esesiyazi njengendawo vele okugadewa khona
ungathi ngumlando kahulumende yini ukuthi lokho engakalungisi umthetho wokuthi abachayeli bamakhombi bathwale njani abantu bengekho kunkampani yezoko kukanti lokho kokuthi besebenze bengaphansi kweminye imanyana ama-associations linyathelo elihle yini
amakhombi akabulawayo abevele ngaphansi kwezinhlangano zombumanyano ngoba siyakwazi ukuthi kule bupta kule ekspukhosi kule mchova mbayiwa kule city transit so besivele silidolobheni elilokuhleleka eliqoqekileyo nxa kusiza kwezemchova njalo kungumlando kahulumende ukuthi akhulume into ezwakalayo
sesikhangela sona isimo semota zokuhambisa khona ngapho kobulawayo sesinjani kathesi
kuloku kuyekethiswe imithetho ye-COVID-19 hhayi izimota sezisiba nganeno ukuhlupha kwazo ngoba abantu abaningi sebegada zona ezezivukileyo khona amakhomboni la agijinyiswa amapholisa kube khona ama-Honda Fit kube khona labo-Zupco lezinye nje izimota abantu abazigadela zona amabhasi amakhombi kodwa-ke uhlupho lwezimota solunganeno esikunanzelelayo ke ukuthi uZupco uvele uyantengantenga izimota zakhe zinilutshwana kakhulu ngokungakho-ke nxa kungathiwa sokusala yena yedwa kungaba luhlupho because uZupco yena vele amabhasi akhe awacace kuhle ukuthi ngawakhe kumbe ngabantu kade beceliwe ngoba abaningi ngenxa yokuvula kwemithetho ye-COVID sebethethe amabhasi abo bawabisele emaphandleni asemalutshwana kakhulu amabhasi edolobheni ukuthi asengaba ngakaZupco kodwa-ke zona ezizimoto ezizimele zodwa obevele bechova la kudala aba-under i-city transit aba-under i-bupta lezinye nje yizo seziphathisa kakhulu kungakho-ke sikhuthaza ukuthi uhulumende akhiphe leso sinqumo kumbe leli joga elifakile ukuthi zingasasebenzi sibe sesikhuthaza kabanikazi bemchova ukuthi baphathe kuhle abantu ngoba sesikunanzelela lanxa sizigada lezi zimoto uzafica ukuthi abantu abasebenza kulezo zimoto kabasaphathe kuhle abantu sebevamileke ukuthi bachukuluze abantu ngezindlela ezithiyeneyo bebathethisa besala izimali zabo abanye nabacharge imali ephezulu abanye abantu abasafuni ibhondi kumbe izimdola sebefuni i-US dollar kuphela kumbe iyomarani so konke kungana-ke ngizinto sezigcina zicunula abantu.